kulungile ukuthi bagijimisane lobudlwangudlwangu kodwa phela obhari benyawo babevele bekhona phe kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina yokho ngikuthanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhole ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela ngathi siyazi ukuthi vele impi zezanu PF ziningi kakhulu. Njengoba siyasikwazi ukuthi wayevele engominista. Nxa kaye babekwazi kule cala, indaba ababevele engabophanga ngokuqala ngoba kulabanye njebanye abavelele khona. Kutho ukuthi nxa kungaqondane lezembusazwe, sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abezanu PF ukubotshwa kukaPariri Nyatwa lezinye iziphathamandla zezanu PF esezike zabotshwa ngaphambilini. Bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Yikho ikwesti kuchoda ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kade sulujahalwana kuthiwa ngutivayelwano owathiwa khona wathatha imali zezisa ama-7 million kade sengiyosehamba phambili futhi sefuna ukuthatha amanyathelo okuwophisa izesa sokutshengisa vele ukuthi kungathi kuyobudlwane phakathi khathe sivele nxa kungakabotshwa umuntu abantu abavele besaziwa ukuthi nabantu be-corruption uzulu wezimbabwe waseza kukholwe kulabantu abavele besaziwa ukuthi babengabantu abalobudlwamudlwangu abali-corruption. Nxa belokhu bebamba laba abantu ama-small fish oPariri Nyatwa labo bani bani siyazi ukuthi oshivayo labana abantshitsha ama-7 million abakabotshwa umdenge uphila ngokabotshwa. So uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu. Nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethethwa icala mfowethu asibo ukubotshwa ukwethethwa nje icala.